kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 3 kwenkwezi 2018 ngokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje
abaningi baphuma kuma political parties sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabo mama uduwo lethu luvela kuma political parties ngoba ama political parties are controlled ngabo baba
ngokugqitshwa kokhetho lwama primaries awezanu PF impumela yalo yemukelwe ngensolo enkulu abesifazana bekhala ngokuthi bajiwe phandle ngoba bayisilinganiso esincosana sabakhethiweyo
sina senzile ukhetho ngomvula anti uDaniel Masukume nguye esimkhethanga kasimfuni thina umuntu kade simfuna nguDaniel Makanga nguye kade simfuni
amalunga ebandla leZANU PF atshengisela esigodlweni saleli bandla eHarare esolwa ngokuqhutshwa kokhetho lwama primaries esithi aluphathwanga kahle inhlangothi ezibhadeke kwezokwethulwa kwezindaba elizweni zimanyana lamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku lokuqakathekisa imisebenzi yentethelezindaba ele World Press Freedom Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Ngokugqitshwa kokhetho lwama-primaries awezanu PF, impumela yalo yemukelwe ngensolo enkulu abesifazana bekhala ngokuthi bajiwe phandle ngoba beyisilinganiso esincosana sabakhethiweyo kulungiselelwa ukhetho olukhulu lwelizwe lokudinga umongameli amalunga edala lephalamende lamakhansili. Inani labesifazana abazangena edala lephalamende abezanu PF lilakho ukwehla okumangalisayo lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usiba lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Impumela yokhetho lwama-primary ebandla leZANU PF isikhona kodwa phakathi kwamalunga alikhulu lamachumi ayisificamunwemunye abalichumi lasificamunwemunye kuphela ngabesifazana. Lolu khetho belilobuqili, ubudlwangudlwangu, ukubophisana kanye lokuswelakala kwamabizo amalunga ebandla kuluhlu lwabazavota. Okugcina kubangela ukuba abanye banqotshwe kudale ingxabano ebandleni. Omela imzingwane edale lephalamende unkosikazi Priscilla Misihayirambu Mushonga uthi impumela yokhetho lwama-primaries ebandla elibusayo liveza sobala ukuba amabandla yiwo avimba abesifazana ukuba bangene kwezombusazwe.
Because abaningi baphuma kuma-political parties sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabo mama uduwo lethu luvela kuma-political parties ngoba ama-political parties are controlled ngabo baba.
Evumelana lo nkosikazi Mushonga, umongameli we-PDP, unkosikazi Lucia Mathibenga, uthi ubudlwangudlwangu obubekhona ngesikhathi sama-primaries awezanu PF benze abesifazana bahlehlela emuva.
Ipolitika yona ngokwayo yinto engani yesavisa ngoba kule violence phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokuliwa. Uyabona, uzabona ukuthi even ngesikhathi sama-primary phakathi epartini kuyabe kulokuhlukuluzana lokundwangudlwangu okuthize. So omama izinto zenoise ngabazifuni. Omama baye befuna izinto ezilokuthula, izinto ezihamba kahle, izinto eziqoqwe kuhle.
Umongameli welinye lamacele awe-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi limpumela iyamangalisa ngoba iningi labo mama abadlula izigidi ezimbili lengxenye babhalisele ukuvota ngaphansi kwe-BVR.
Kuyamangalisa kakhulu ngokuthi nomama yithi esibaningi. Ungakhangela abantu abarejistre omama 2.8 million barejistile njengama-voters. Kusitsho ukuthi omama yibo abaningi ufana bebe ngama-candidates.
Amalunga ebandla elibusayo bayalile ukukhuluma ngodaba lwenani eliphansi bethi ukhetho belungakhululekanga. Ilunga ledale lePhalamende unkosazana Irene Zindi laye uphanyeke ukukhonona kwakhe enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ngokungakhululeki kokhetho lolu ngemva kokunqotshwa kwakhe. Lonyaka abesifazana abalwela amalungelo obulili bathi ukhetho lwalonyaka ngolwabo mama. Lokhe ibandla elibusayo lapha lokhetho lwamaprimary abakaze babe lenani labesifazana eliphansi kangaka embalini yaleli bandla osekudale ukukhonona kumalunga ebandla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlangothi ezibhadeke kwezokwethulwa kwezindaba elizweni lamhla zimanyane labanye emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentethelezindaba. Zikhunjuzwe ukuba zingaze ziziyenge zisithi izinto sezilungile ngemva kokungena kombuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa ohluthune intambo zombuso nyakenye. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Ababuthane ukunaza lolu suku emkhosini owenzelwe eHarare Polytechnical College oqoqwe ngabe Media Alliance of Zimbabwe balibaziswe ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ingoma zomdabu ebeziculwa ngabe Karinge Zuba Mbira Band yasemzini weMfakose. Obe ngumhlonitshwa emkhosini lo osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uAmbassador Simon Khayamoyo uthi selokhu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathathayo intambo zombuso intethelezindaba sezisebenza zikhululekile, sezinlutshwana izehlakalo zokuhlukumezwa kwazo elizweni.
Rest assured that my ministry has your interests at heart.
Ugatsha lwami luyaqakathekisa kakhulu. Siyazama ngazo zonke indlela ukubona ukuthi lisebenza ngendlela ekhululekileyo. Xa engaba khona ohlukumezileyo saziseni masinyane, kumele
silihloniphe,
kumele sihloniphe imizamo yethu, kumele sihloniphe isibindi sethu, kumele sihloniphe lekusasa yethu. Masiqhubeni umsebenzi wethu sindawonye, sivume nalapho kwenziwa.
Kodwa iziphathamandla zenhlanganiso ezehlukeneyo ogoqela abeZimbabwe Editors Forum ZINEF zithi kusese masinya ukuthi kuthiwe umumo usuguqukile. Umnumzana Njabulo Ncube oweZINEF uthi intatheli zindaba zingaziyengi ngala mazwi kamoyo.
Esikubonileyo ngama-primary elections badlele busayo kungazathi kuyasabisa ngoba kube lokudlwangudlwangu, kube lokuchayana, bechayana bebodwa. Akucabanga ke ukuthi nxa sebethe ontanga laba abebadla elibusayo sebehlangana lentanga yabo ekhethweni kuzaba njani.
Uqhubekethi uhulumende akangazinikeli ukuletha inguquko emithethweni elawula ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile.
Hayi, lokho nje ukukhuluma komuntu omdala ngoba soko bekukhulume ngakho okweminyaka emingazi. Ivini loo ndoda okhutshiwe ubaba omgazi laba bekukhuluma ngakho ukuthi khona khona siza ZBC sizathi sikhiphe imonopoli yakhona, kodwa kukhanya ngazathi akula nto eyenzakalayo.
Iziphathamandla zenhlanganiso eziningi ezimela amalungelo entatheli zindaba zitshengise ukukhathazeka ngokwenza kwahulumende obonakala ukuba lokhu eqhubeka ngemithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile ngoba ingumgoqo. Owalonyaka umkhosi unanzwa phansi kwendikimba ethi Keeping Power in Check, Media Justice and the Rule of Law. Njengenhlala yenza uphumelele lomkhosi ngokutholiswa kosizo ngabenhlanganiso ye-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Ungenwe iziphathamandla ezivele enhlanganisweni ezisebenzisana lentatheli zindaba, iziphathamandla zikahulumende kanye lazo intatheli zindaba ezisebenzela amankampani okwethulwa kwezindaba ehlukeneyo elizweni lezisebenza zizimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ukulwisana okuqhubekayo kubandla leZANU-PF kanye lele MTC yibufakazi bokuthi kwamanye ezombusazwe indlela yokuzisuthisa lokuzinothisa nje kuphela. Lo ngumbono wabaningi eZimbabwe asebexwayisa abavotayo ukuthi bananzelele kakhulu nxa bekhetha abantu abazabamela ekhethweni oluzayo. UBenedict Nhlapo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Sekule minyaka kulodlakela lwezombusazwe eZimbabwe, kodwa ezinye izalwane zeZimbabwe zithe kwenzakale kusukela nyakenye kukhombisa ukuthi kwezombusazwe zelizwe kudlalwa ngabantu besetshenziswa yilabo abafuna ukusuthisa izisu zabo. Ukunqikilana ebandleni leZANU-PF kubonakala emgceke nyakenye phakathi kwabebebizwa la coste lobe kuthiwa iG40. Lapha ke bekusobala ukuthi yimpi yamandla lesikhundla engaphathelananga lokusuthiswa kwendingeko zomphakathi. Kutheke ngemva kokususwa kwamnumzana Robert Mugabe esihlalweni, labo abebemsekela ngezandla zombili kuviki eyayisanda kwedlula bezwakala sekuyibo abamemeza kakhulu bethi akahambe. Kati ke sebencuma njalo kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa abebesanda ukusekela ukuthi akaxotshwe kuleli bandla. Le yinto echazwa kunobhalo ebandla le United Democracy Movement umnumzana Andrew Nyathi njengesibonelo sokuthi abantu bazimisela ukwenza loba yini ezokwenza ukuthi izisu zabo zicwale.
Ipolitiki yethu engiyichoyo mina eyakhathesi ibolile, iboliswe ukuthi abantu bafuna ukudla, akula into abayifunayo, bafuna imali kuphela. Ipolitiki le uze ilunge alibana kuthiwa ingqondo zabantu ziyafakwa ku-omo lamanzi uziwatshe zibe clean.
Akuthathanga sikhathi ke kwasuka obunye ubudlongodlongo ebandleni le-MDCT sekubanga isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila. Lapho-ke kwagcina sekutshayiwana langezibhakela nasemngcwabeni kamuyi omunye lomunye efuna kungene lo ozamnikeza intshontsho nxa esesesikhundleni. Lokho-ke kubangele ukudabuka phakathi kwamabandla la omabili. Isizwana seZimbabwe umnumzana Stanley Ndlovu odabuka eTsholotsho uthi kuyacaca ukuthi ezombusazwe seziphenduke zaba indlela yokuzinothisa kwabalutshwana.
Masibheke ingxabano ezikhona phakathi kwabalandeli beZANU-PF namanye amaqembu ezombangazwe, kuyacaca nje kithi ukuthi akunani nezempilakahle kumbe nezombusazwe. Baxabana nje bedinga izikhundla ukuthi kube umbane okhokele, bonke badinga ukuthi bebe ngakhokele. Ngakho ke thina njengezizalwane zaseZimbabwe silokukhathazeka kakhulu.
Njengoba-ke sokuphithizela abafuna ukukhethwa begijima indawo yonke besenza yonke inhlobonhlobo yezithembiso zamanga lezeqiniso ngalesi sikhathi kubhekwe ekhethweni, unkosazana Lulu Brand Harris uthi abantu baqaphele amaqilindini eza kubo embethe ezemvu kanti ngaphakathi zempisi.
Kusobala ukuthi ama-politicians ethu yizihwaba zabantu. Kabacabangeli abanye abantu, kabacabangeli ilizwe, bayazicabangela bona bodwa. Bafuna ukudla, basuthisise izizwe zabo kuphela. Lokho ukuthi balwela thina, hayi azayimboni into enjalo mina. Ngakuthiwa balwela thina, ngakuthiwa sebasivuze ukuthi nasifunani labo, ngakuthiwa sebathola indlela zokukhulumisana bebodwa, bakhulumisane kuhle.
Kodwa kwabanye bathi bathokoza ngoba kusanda kwenzakala ekhethweni lweZANU-PF kukhombisa ukuthi abantu ngeke besaqilibezelwa. Kulabaningi okukudala bemele indawo ezithile edala lephalamende bengazihluphi ngendingeko zikaZulu. Abanqotshiweyo khethweni kusitsho ukuthi ephalamende bazalugxoba kuphela nxa besiya kwethekela njengowonke wonke. Malesitulo 7 Johannesburg ole South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umnumzana Felix Magalela Mafa obona ngokwethulwa kwembiko kwelinye lamacele awe MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi kayisiwuye okhokhela umkhankaso wokuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli webandla leli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentathela izindaba namhla emini, umnumzana Mafa uthi uChamisa nguye ozakhetha umsekeli wakhe.
Ibandla elithungamelwa ngupresident Advocate Chamisa lile constitution ethi o vice president bazakhethwa ngupresident ngokwakhe uqobo.
Umafa ogcizelele exwayisa uZulu ukuthi kumele ekele umkhankaso lowo ngoba abakwenzayo bathethisa amanye amalunga ebandla lakhe.
Angizake ngithume umuntu ngisho mbe imuli yami mbe abangani bami mbe abangani abantu abavela ku-MDC. Izikhundla azidingwa njalo, abantu yibo abasuka phansi bakukhethe ngesikhathi esifaneleyo uma kule Congress. Ngiyaxwayisa amahlabi Zulu ukuthi ye isikhundla ngabe ngiyasifuna, kodwa okuningi sokungcolisa ipha ibandla kungcolisa mina, ngoba abanye sebethatha ithuba lokubhala izinto ezingasoze ngizikhulume inhlamba behlamba zabanye ensebenza labo. Khonoko kwenza ukuthi singazwanani, sokukhanya ngani yimi enithuma abantu.
Obesemhlanganweni lo umnumzana Melusi Dube usole uMafa ethi indaba ehamba yedwa engelalunga lebandla lakhe elivela kobulawayo. Uthe njalo umbiko obusethulwa nguMafa awuzwakalanga ngoba utshengisa ukuthi isifiso sokuba ngumsekeli kamongameli ulaso.
Akuzwakalanga kuhle lokuthi lanxa ekukhuluma yena kulezinye indawo lapha kade nganovumelana nalabo abamenzela lolu khankaso, kulezinye indawo lapha kade sithi yena kugwalo lakhe ethi yena hhayi yena kakhankasi uyazenzela indoda lemsebenzi, imsebenzi emihle yamlandela. So ugcina ungelaqinisa ukuthi kahle kahle uyavumelana lalokho akukhulunywa ngabantu kumbe hayi kakwazi. Esikuzwile ukuthi uthe abantu abakhampenayo laba abamkhampenelayo akabazi kaso zihlobo zakhe, kodwa uyababonga ngokuthi bayawunanzelela umsebenzi wakho omuhle.
Umnumzana iPhithule Maphosa omunye obekhona emhlanganweni lo usole uMafa ethi wayebambene labanye belwisa uMakhuphe ngodaba lokuba lindebele.
Ubaba uMafa wazwakala engumuntu omobilizayo against uThokozani Gubhe. Bemobilize ngobushona elizweni elichayo kangaka ngendaba ye-tribalism. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ibulawe indaba ye-tribalism eyasenziwa ngomgabe lezanu PF, kodwa laye efuna iposition enkulu engaka etholakala emobilizer on tribal lines. Namhlanje sengumuntu ofuna uba lindebele ngoba sokufuneka u-vice president owesindebeleni, kodwa ezwakale emobilizer against umuntu wesindebeleni ngoba esafuna ukuxotsha ngesikhathi sonisana. Asonto elungileyo uma wakwenza.
Ibandla le-MDCT lidabuke phakathi ngemva kokubhubha komkhokheli walo umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai, njalo sokulamabandla amabili elikhokhelwa nguChamisa lelikhokhelwa nguMakhuphe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakazi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Ulive Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, sixoxa ngokungatholiswa kwabesifazana amathuba okuncintisa kukhetho lwalonyaka, ikakhulu kubandla leZANU PF lele-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Amanye amalunga ebandla leZANU PF atshengisele esigodlweni saleli bandla eHarare lamhla esolwa ukuqhutshwa kokhetho lwama-primaries esithi aluphathwanga kahle njalo kumele lwenziwa kakutsha. UGibson Bebe usethulela lolo daba.
amalunga la awezanu PF avela endaweni ezihlukeneyo abuthene esigodlweni sawo eHarare ethwele amabhakani abebhalwe okuchiyeneyo ejengisela ukungajabuli kwawo ngendlela ukhetho lwama primary oluqhutshwa ngakhona ikakhulu endaweni ezinjenge Hatfield, Goromonzi North, Goromonzi South, Mbare, Harare South esithi kumele lwenziwe kakutsha. Omunye wabakade betshengisela njalo isakhamuzi seHatfield uMobhu Moyo uthe uDani Masukume kazange anqobe kukhetho lwabo olwenziwe ngomvulo obefunwa ngabantu nguDaniel Maganga.
Thina senzile ukhetho ngomvulo anti uDani Masukume nguye esimkhetha ngekasimfuni. Thina umuntu kade simfuna nguDaniel Maganga nguye kade simfuni. So lokhu ukuthi khona thina siyatshelwa abantu ukuthi khona laba yibo asebenza simela, hayi asikasikufuni. Ngoba nje ama-primaries siyawaphindisa vele asiwafuni, yikho yinto esiyimeleleyo nje khona.
UJohn Dube yena uthe amalunga amaningi endaweni ezehlukeneyo kawazange avunyelwe ukukhetha kulolu khetho. Kwase kuthiwa labo abangelasekelo lwebandla kuyibo abazamele bamele ibandla.
Thina abantu esibafunayo siyabazi, kodwa lokho okwenzakeleyo asikuthakazeleli ukuthi siyakhethwela. Thina abantu sikwazi abantu esibafunayo, asikuthakazeleli kakhulu. Vele sifuna ama-primaries lawa aphindwe. Ngoba vele akukho feli lokho okwenziweyo. Sifuna ama-primaries aphindwe. Laba bantu abakhethiweyo, laba bantu they were forced ukuthi sibavotile. We were forced thina ukuthi sibavotile. Vele sibo bantu bethu laba, asibazi lokubabazi abanye bakhona. Lokuthi bavela ngapi ngabangapi, asibazi.
Omunye njalo oyisakamuzi seGoromonzi uMabel Banda uthi kwenzakale izimanga lapho zokuthiwa uPetronella Kagonya nguye onqobile ukhetho yena enqotshiwe.
Indlela okwayenzakala ngayo ama-primaries le asiyithandanga, ngoba thina emveni kokuvota kwethu sabona sokuphuma ama-ballot sokuwine uGagoyi. Ukuthi wawina kanjani asisisi, ngoba thina ayisuye umuntu esimkhethile, ayisuye kahle kahle umuntu ebesimfuna.
Egcizelela kulokho omunye njalo oyisakamuzi seGoromonzi obangumunye wabatshengiselayo uGinias Garade uthe uPetronella Kagonya waqhelibezela ukunqoba umnumzana Ozo Kwanzura ngemva kokuba imigano eyayisetshenziswe ukubalela impumela yokhetho ingeniswe endlini yokubalela yaphuma isithi uKagonya nguye onqobileyo. Abanye njalo abanqotshayo kulolu khetho ngumnumzana Christopher Mthwangwa ongumkhokheli wabalele bempi yenkululeko njalo engumcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umthwangwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuthi kajabule ngendlela ukhetho lophethwa ngayo eNothoni lapho ayekhankasela khona. Ubuye njalo wathi usabuthanisa ubufakazi bokuthi ukhetho kaluphathanga kuhle njalo kulobuqili obukhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimgibson Bebe.
Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Belief Gawule onqotshwe kukhetho lwama-primaries aleli bandla eCholojo. Usithandekile uqale ngokumbuza uGawule ukuthi uyamukela na ukuthi unqotshiwe.
Angikuvumi ukuthi kuhambe kuhle, njalo ngisaze ngikuvume. Njalo kuyayangisa ukuthi abantu benze uhlelo lube lubi ngendlela olwenziwe ngayo. Lube lubi uhlelo lolu ikakhulu esigabeni samaCholojo, amawadi amanye vele kazange avote, atshone emile ilanga lonke. You can imagine, isandekile ukuthi umuntu ozimisele ukuvota aqame kusukela ekuseni ngo-6 kuzochama 11 ebusuku, eleke elindele umuntu engadlanga ehamba umungu ama-20 kilometers, 15 kilometers ukuthi ekhaste ivoti yakhe, engavothi ubonakale. Kube kwathi izolo kwakhona futhi umuntu ubehambile wayakuma ilanga leli kwathiwa ivoti sikusasa, wazimisela njalo watshiya imisebenzi yakhe eqakathekileyo wakwenza khonokho. Amawadi amakhulu anjengabo-ward 8 nala mawadi anjengawethu nalana azange athole ivoti alabantu abaningi kakhulu, ama-cells amaningi kakhulu kwedlule amanye ezigabeni ezikhona. Kodwa ngokunjalo uzanandela ukuthi abantu abavotayo bayi-180 something kuphela out of 2000 and something abantu abakhona kuma-cells abathathu abayehlile ukuvota ngelanga lokuvota baze bachitheka. Ngokunjalo ayisilo khetho oluhambe kuhle, lolu luhambe kubi kakhulu, izinto lezingazingasalungiswanga. wasilimaza eze party phambili lapho siyakho kwa kubona ngapi election ukuthi abantu bayafika bebedinga abantu abavotisayo ama polling officers akona adinge alindelwe ilanga lokho into siyazi ukuthi election abantu abavotisayo yiwa lindelwa abalindela abantu bafika a day before balungisa izinto zabo abanqabe fika kuphela bezikhathela ivote yabo behamba ikakhulu nqabe ku ward center indawo ezikhathane ngingazi kwezindawo but endaweni yethu ube kubi kakhulu and abantu bakithi baphatheke kubi ngento yakho. Sifuna ukuthi kulungisise kuhle ngendlela eqondile njengomhlangano njengoba kule commission ekhangele khonokho ukuthi ilungisise amaphutha ayo amakhulu kangaka ayangisayo angcolileyo njengendlela ekwenzakale ngayo.
Mnumzana Sibindi, njengezakhamizi njengezisebenzi lithini ngokwenzakalayo kuma-primaries?
Into endabisa kakhulu kathesi ukuthi lo mfowethu uGawulo uyavuma ukuthi nanko phela ama-primary aseyenziwa ezana asiyethu uGawulo olokukhonana. Umsango uyakhona ondawo ezinye bayakhona sebele emanyuzipepeni lapha abantu bayakhonona. So kusegcekeni ukuthi nxa vele sihlala sitshe njengezisebenzi, sihlala size nezakhamizi ukuthi hathi bo silokhu sathola nje uzivuse nxa ufika kuma-elections. Lezi ezinye ezingahambi kuhle and sihlala sisola ibandla elibusa le-ZANU-PF lapho umfowethu uGawulo akhona. So kathesi kube kuhle kudlake kubaqonde bake bezobuhlungu bakho nti nxa sihlala sikhuluma izinto kulezinto ezifuna ukuthi zibanjwe kuhle zilungiswe nxa kulo khetho sitshona. Sendlule khonapho. Asipheleli khonapho, sesingena njelo kwamanye amabandla sikwazi abakhuluma ngeZANU-PF. Uzananzela ukuthi abantu abanengamabandla bonabo ikakhulu abantu abalezikhundla ngabafisa ukuthi la bantu ababathandayo kube babawinayo. Nxa umuntu ophansi lapho ngiyovota esebatyeni athi wakuhamba ngakuhlela kasuba leyo lokukhona nokuthi uzananzela ukuthi bona abantu abadala kade babakhona ezikhundleni khaye ngathi basusiwe abanye. Engxenye abantu sebediniwe, abantu sebefisa ingxenye ukuthi kuye kungene esikhathi singabantu abatsha, ingxenye kube lama-new ideas, kube le-new blood. Khosa ingxenye abantu yinkulumo ukuthi hayi labantu abadala ke limeceleni kesizama abanye abatha enxebe ngavuselela umnotho walelili.
Sesibuyela njalo kuwe Mnumzana Gawule, isisusa ikuyini ukuthi kube lalokhu ukukhonona?
Mina ngithi ngabantu abafuna ukungcolisa ibandla abakhona phakathi ebandleni njalo abafuna ukwehlulekisa umongameli upresident Emmerson Mnangagwa emsebenzini yakhe aseyenzi. Ngabantu abangavotelekiyo abadinga ukuthi bona nxa bengavoteleki babe nendlela ukuthi bangavotelwa njani ngabantu. Khonoko umonakalo nalo iphathi leliyilungise singakayiphambili ngoba kungathi ulimaza kakhulu umona lowo njengalowo ngoba abantu nxa bekhonona kumele belalele ukuthi bakhuluma ngesithini hayi khona umuntu abantu baqakathekile ukuthi balalele. Kungamongala sizofika ngale ngaphansi sizothola ukuthi i-leadership ngaba phezulu ayikwazi kodwa kusenzakala phansi esigabeni khona ngayo ukuthi abantu bathole belindise ilanga lonke ubani ongakuvuma khonoko ukuthi abantu bethole bengadlanga ilanga lonke solo ngibheke ukuthi awusethi kuvotwa abantu abasekho sokuthi akuvote nxa ukuthi acapitalize ngamaphutha anjenganala ukuthi oyabe engavoteleki ebese senza into yabo ngendlela enjalo. Kubi kakhulu okuyinto lokhu ngeqiniso zabo lokuthi ngoba namhlanje ngikhuluma nje kula bantu asinedemosiation party yesikota zimali besola indlela okukhuthe ngayo ukhethe lolu nobongabeli uhlelile ukusetshenziswa kwamapholisa ukuthi amapholisa angasetshenziswa njani enhlelweni ezinjengalezo ngoba sokuyakhanya namntu esisebenzisa thina amapholisa kungephathi angane senza amapholisa angani izinto yokuze ngephathi asikusifuni khonokho siyasinyumbulisa njengebantu.
Mnumzana Sibindi, ubona kusenzakalani kukhetho? Yiliphi ibandla elingani liqoqekile elingani lingenza ngcono?
Sibona ngathi hayi ibandla leZANU-PF lidabuke phakathi and bengaze bekulungise. Ngiyacina ngiyakuvuma ukuthi bangaze batshintshe bakhuphe labo ukuthi asebewenile bazama ukufaka abanye ngalidabula futhi ngamandla. Ngananzela oyenzalo ebandleni le-MDC khathesi siyabona uChamisa Donsa Siyale, siyabona uMakhube Donsa Siyale ngoba into enkulu hlesi iqashwe njengezakhamizi lokuthiwa yi-local governance. Abantu kufanele bakhayele kuhle khathesi nxa bekhetha ngezigaba abahlala khona ukuthi nxa ufake ukhansila faka ukhansilo loqotho ongumuntu wakhonapho ozwisisa ngeculture yakhonapho umuntu ozwisisa ngokuthi abantu abafisane. Nxa ufake u-member of parliament ufake umuntu wakhonapho ozwisisa ngokuthi abantu abafisane ukuthi baphila njani. Ngesikhodo ngali confusion ephezulu.
Lelakhwe lokugcina Mnumzana Gawule.
Kuyalungisiswa lokho sithandekile. Ngileqiniso umongameli kukhona ukukhangele kuyalungisiswa lokho. Kusebenza kukhulu olandelayo. Ngasoze kuvuka sikuvuka use ngezinto zabantu abaluthwana ababili abathathini.
Lo ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU-PF sixoxela eseJolojo endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Impumela yokhetho lwama-primaries ebandla leZANU-PF yamukelwa ngensolo enkulu, abesifazana bekhala ngokuthi bajiywe phandle kukhetho lolu. Amalunga ebandla leZANU-PF atshengisela esigodlweni seGarare besola ngokuqhutshwa kokhetho lwama-primaries.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.